ulwazi lwami lingitshela khona ukuthi bonke bobabili amaPalestina lama Israeli abasobanikazi bendawo. Okokuqala ikoqala. Okwesibili, amaPalestina atholwe ngama-Israeli evele ehleli lapho, baqala ukuweba indawo, babathathela indawo ababehlala khona. Mina njengomuntu okwaziyo lokho, njalo njengesikhulumele sezathu, ngithi ama-Israeli alelungelo lokuba khona ngoba vele baba khona ngo-1947-48. Kodwa-ke into abayenzayo ukuqhubeka bethatha umhlaba wamaPalestina akuvunyelekile. I-United Nations yakutsho lokho, international law yakutsho lokho, ukuthi into eyenziwa ngama-Israel ayiqondanga. Okwesibili. Okwesithathu, into eyenziwa yiHamas ukungena Israel ibhuqe ibulale abantu besifazane, abantwana, layo kayiqondanga. Kodwa okokugcina, into eyenziwa ngama-Israel khathesi eGaza yokubulala abantwana ibhidlize indawo zonke eGaza lePalestine, ayihlukananga lento eyenziwa nguHitler lamanazi kumaJews kuma-1945. Abantu beGaza balelungelo lokuhlala endaweni zabo bengahlukunyezwa.
Yiphi indlela engaphathisa ukuthi kuvikelwe impilo yabantu?
Kusobala ukuthi amazwe asapota iPalestina agoqela izwekazi leAfrica ngabantu abacelayo abaseveze sobala ukuthi impi kayime, into ethiwa yi-ceasefire yenziwe, kulungiselelwe ukukhothisana umlotha, impi imile nge-ceasefire, bese kulungiswa ama-securities awe-Israel. Israel ile ama-insecurities akhona sibili a-genuine, kodwa-ke indlela abaphethe ngayo into yabo inkinga yokuthi bona bakhangelele ukuthi abantu abayenza umsebenzi kaHitler basasekhona, bafuna ukubhuqa beqede amaJuda wonke kumhlabeni jikelele. Wonke lokhu kumele kulungiswe ngokukhulumelana.